lanxa ibhanga lesizwe le Reserve Bank lisithi imali entsha yesisindo se-$10 ibimele iqalise ukusetshenziswa lamuhla, iningi elixoxe le-Studio 7 belingakayiboni limali. Imali le ngeyake yasetshenziswa kuminyaka edluleyo. Ibhanga leli lalithe imali ezaqala ukusebenza ngesisindo se-$10 le-$20 kodwa namhla kuqale nge-$10. Kukhangelelwe ukuthi i-$20 izaqala ngeviki ezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi ngabe uhulumende uyaqinisa amabhizimusi ukuze kuthuthuke umnotho, hathi ukusungula imali entsha.
Angikayiboni le mali uhulumende othi izaqala ukusebenza namhla ziku-19 inyanga kaNcwabakazi 2020. Okuzayenzakala ukuthi umbengito sokwenzakele ukuthi intengo yezinto isikhuphukile, sikhuluma kunje. Alabathengisa imali emsikeni omnyama asekhuphukile ama-rates abo, kutshengisa ukuthi imali leyi ayisoze iwedala umehluko ekuvuseni umnotho, kodwa-ke izabangela ukuthi izinto ziyale zikhuphuka ziya phambili, abantu bethwala obunzima. Ngomnakano wami bona ukuthi ilizwe lingalidingi ukuthi kube le mali efakwayo, kodwa kudingakala ukuthi kusetshenzwe, izinto zikhitshwe phandle zithengiswe ukuze kungene imali yakwelinye ilizwe mbeki amanye amazwe, njalo kuliwe lobugwelegwele lobumenemene obenziwayo emankampanini amakhulu.
Lokhu kugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Raymond Phiri.
Baba Mr. Gande, imali le besingakayiboni njengoba bebethe khona iyaqalisa lamhla. Ngiyathemba by the end of the day ababe sebefike emabhenki babe sebeyibonile, but ngokubona kwami mina imali le ayilancedo ezalo lethu ebantwini beZimbabwe, ngoba eZimbabwe kulama-problems amaningi such as ama-prices elokhu ekhwela lawo. Lwe imali le nxa iwukuthi izabuka khona le izaletha ama-prices ukuthi ebe lokhu ekhwela, and then government akulalutho eliyenzayo ukuthi istophi i-prices le. Sesibuyela back to 2008 laphana into sezibheka. Lapha ikwehluleka kwe-government to the last degree. Ngaze beprinte how many billions and so many things. But akuseze kwanceda ngalutho ngenxa yokuthi vele sebunzimeni ngaze beprinte imali enjani, ngaze beletheni lapha ikwehluleka kwelizwe le.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kusera uthi ukudindwa kwemali le kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe i-inflation ngesilungu kuqhubeke phambili ngamandla.
Mina ngokwami angikayiboni imali leyo, kodwa ngizwa ukuthi kulabanye abenelise ukuyithola lamhla. Ngokubona kwami akulabubelo ukubuya kwemali leyo, ngoba kuzengezelela ithuba elokuthi i-inflation ikhwele, njalo kuzenza ukuthi imali yeZimbabwe, iZimbabwe dollar, yehle esisindweni sayo. Ngoba nxa sikhangele isisa sizabona ukuthi ukubuya kwemali le kubangwe ngokuthi abantu bebethwala izimali eziningi ukuyothenga into ezincane kakhulu. So ama-new denominations lawa amakhulu ebesenza ukuthi abantu bethwale okuyimadlana okuluthwane ukuyothenga into ezingatholutho.
Ibhanga le-Reserve Bank lalithe umuntu uvunyelwa ukuthatha imali engamadola angamakhulu amathathu ngeviki, kodwa kusungulwa imali entsha sokuthiwa umuntu uyavunyelwa ukuthatha amadola ayinkulungwane eyodwa ngeviki. Kodwa iningi lithi imali le ilokhu ingeneli indleko zabo. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.